So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlazi ku-19 Ntulikazi 2022 Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umphathi ntambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube usefakele imigoqo enqabela amankampani aphiwa imali yakwamanye amazwe ukuthi ayithengise emkambo wensitha lapho esithengwa ngedolali eZimbabwe eliningi kakhulu. Kambe baza kuba baningi na abantu abazaphatheka ekubhikitsheni okuqoqwa ekupheleni kwayona le iviki na?
Kodwa ke mna nxa ngibona hayi eZimbabwe kukhanya nganisho kunzima ukuthi abantu basukume sibili batshengisele.
Isiphathamandla sebandla leMthwakazi Republic Party uMnumzana Mudenda Chilumbo uthi amabandla amakhulu abalisa iZANU-PF PF le-CCC awanakakeli isigaba seMandebeleni.
Ibandla le-CCC alichiyananga lebandla leZANU-PF PF when it comes to political manifesto.
Kodwa omela isigaba seBhinga edalele ePhalamende uMnumzana Prince Dube Kosibanda uthi akusilo qiniso.
Ngabe sesiyakuba lilizwe yini liyakuthonge lomunye lapho avelela khona kazifakela bele bandla lakhe elomhlobo wakibo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Wezemali uMnumzana Mthuli Ncube usefakele imigoqo amankampani aphiwa imali yakwamanye amazwe nguhulumende ukuthi angayithengisi emkambo wensitha lapho esithengwa ngedola leZimbabwe eliningi kakhulu. UNcube wethule umbiko izolo esithi kulabanye osomabhizimusi abaphiwa imali yakwamanye amazwe kulokuthi bathenge lokho abayabe bemele bakuthenge bayise emkambo wensitha limali okungaba kungokunye okubangela ukuqonga kwentengo yempahla ezitolo. Embikweni wakhe uNcube wazise ukuthi uhulumende usezalonda indlela ukusetshenziswa imali yakwamanye amazwe evela kuhulumende. Amankampani aze ephula imigoqo le azatshenziswa kalukhuni. Baza kuba baningi na abantu abazaphatheka ekubhikitsheni okuqoqwa ekupheleni kwayona le iviki. Inhlanganiso ezichiyeneyo ezilwela ilungelo lezisebenzi leziphansi kumanyano we-Crisis in Zimbabwe Coalition ziqoqa ukutshengisela ngolwesihlanu phezu kokonakala komnotho welizwe osekubangele ukuthi izisebenzi zihole imali ephansi kakhulu. Siqoqele ngcwethi ecubungula ezombusazwe uMnumzana Greta Vodloza Banda. Yena othi kaboni kuphumelela ukutshengisela lokhu ngezizathu ezimbalwa. Asizweni lezo zizathu.
Umumo kawumanga kuhle ikakhulukazi kundaba zentengo lezi, abantu kabala mali, imali yakithi sigugudekile, ama prices akhanya ngani twa intengo ziphezulu kakhulu ukuthi abantu nabanengi kabasenelisi ukuthi bangene ezitolo. Nikho ke ngiyakunanzelela ukuthi khona labo abaqoqa ukuthi kube lokutshengisela ngelele khona kakhulu kazi ukuthi khona abantu bakithi bazasukumela phezulu. Kodwa ke mna nxa ngibona hayi eZimbabwe kukhanya nganisho kunzima ukuthi abantu basukume sibili batshengisele. Abantu abakhona ukukwesaba, kukhona izinto eziningi ezenza ukuthi abantu abantu banga bi ndawonye ukuthi batshengisele ngoba leyakwazi ukuthi lo hulumende naye futhi uyabuya ngamandla kakhulu nxa lithi lifuna ukutshengisela ikho abantu sibe kubona ukuthi hayi lokho awungeke kubasize sebegcina bengasayi ke ukuyatshengisela kodwa unomumo wawo sibili hayi ukulungele sibili ukuthi abantu ngabe bahamba bayatshengisela
khona ukubangela ukuthi abantu bakhonone kodwa nxa sokufika isikhathi sokuthi batshengisele bangene ezidaladeni bangatshengiseli kuyini okungaba kubangela ukuthi abantu babambananga na
kanti ungakhangela abantu indlela abayiyo yona kathesi abantu abaningi kanti kabakho emsebenzini kathesi engayithi mina ku-employment iZimbabwe ungakhangela yebo yena yabengela ama-statistics akhona kahle kahle sibili kodwa nxa ngubhekile ngamehlo ami mina ngibona ukuthi almost 60-70% eyabantu beZimbabwe ngasebesenza amabhizinisinyana abo ongamabhizinisi okuncane laba abathengisa khona amatomatisi abathengisa khona izigqoko abathengisa khona izinto zabo ikho ke abantu abanjalo i-60% enjalo kumbe 70% babe besukuma bethi bayastrikele ubani ngoba ikakhulukazi abantu abahamba besiya strike yilabona abantu abasebenzayo abathi bona hayi mina ngiyastrike ukuthi ubani anginikeza imali manje labo ngabe nelisa ukuthi baye kustrike leyo okusenza ukuthi kube nzima kakhulu ngoba khona nokho ukuthi khona i-informal le-formal employment yona le yiyo esidivide abantu kakhulu ngoba umuntu olebhizinisi lakhe uyakutshela ukuthi kathi mina vele ngiyabeni siyakuthini kumele ngenze imali so lelo langa unothi mina ngiye kustrike akuzanginceda ngani lokho bekanti ke futhi la yena lo employed futhi la akukhangele futhi athi khona kathi mina vele kathi esinxane siyakhona kustrike yini pho engizayithola ngoba abantu abamele bayayibhala ama-examination fee angelamali abantu abamele bayebhadalela izikolo fees abalamali so umuntu vele segcine engasakwazi abantu sebegcina bengasayi
umnumzana Greta Vodloza Simanda ingcwethi ecubungulayo ezombusazwe ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo Isiphathamandla sebandla leMthwakazi Republic Party umnumzana Mudenda Chilumbo uthi amabandla amaningi abalisa elibusayo elezanu PF lele CCC awanakekeli isigaba semandebeleni uChilumbo uthi amabandla la awafuni ukuthi umuntu odabuka esigabeni semandebeleni abuse ilizwe leZimbabwe ngesizwe amazwi kaChilumbo
Ngiyabonga baba Chris Gande I ndabe khona lapha ngiyokuthi abantu bakithi abantu bemathebeleleni kufuze ukuthi babe kwazi iqiniso on what is happening in the political discourse of Zimbabwe ukuthi emathebeleleni silama group angu 2 are dangerous in as far as the electorate is concerned imathebeleleni ilabantu abahlanganisa inkokheli zebandla leZANU PF lenkokheli zebandla leMDC kumbe iTCC ngizathanda ukuthi ngikale ngo khuluma ngebandla le TCC kumbi MDC abantu abaku TCC kathesi inkokheli yonke eyamathebeleleni ehlanganisela uprofessor Welshman Ncube Thozani Khupe Abednego Bebe Joel Gabuza Prince Dubeko Sibanda and the like bayakwazi iqinise elikhona ukuthi ibandla le TCC alichiyananga lebandla le ZANU PF when it comes to political manifestos khuluma nge grand plan ekhuluma ngokuthi emathebeleleni ndi akufuzanga kusuke umuntu ekuba ngupresident weZimbabwe bonke bayakwazi we check what happened utshangela isegula kule national council the highest decision making board in between congress utshangela what segula kwazakala ukuthi kasoze edlule umnyaka ka 2018 according to the expert wabasobala ukuthi kwakulesikhathi esokuthi i national council yayihlalwa emini izohlalwa futhi ngesikhathi sa center ntambama kungela abantu ebamathebelele iNational Council eyayikhuluma ngokuthi uThokozani Khupe kafuzanga athatha umbuso weMDC yayihlalwa ebusuku emini kwakuhlalwa iNational Council eyayihlanganisa abantu bonke laba labakithi besiyatshelwa manga so khona ukuyana kusitshengisela ukuthi thina nqabe lokho beyenga abantu bakithi ukuthi let's vote for whatever emanates from Mashonaland siyakwazi ukuthi they are pushing for their personal aggrandizement they know well ukuthi kabala political will, and ilizwe le Zimbabwe is not ready to incorporate abantu bemathebeleleni into the political principality. So tina city bayenga abantu wona labo yiko okwalwa libandla lami mina ele MRP sikhuluma ngokuthi akulothwa ngaphansi ukuthi abantu bemathebeleleni abafuzanga bathola umuntu ongaba ngupresident kathe sibakhona bayaqhokozela siyakwazi ukuthi badinga ukuthi babe ngama councillors siyakwazi ukuthi ngabantu abadinga ukuthi babe ngama MPs endizihlalo zokuba ngama MPs bazithatha as employment libo whilst people are waiting in poverty akulokunye abakudingayo ngaphandle ukuthi izisu zabo zibe right labantu aba ogabuza sebe ngama 20 years and above base parliament but what about the Tonga people he is representing we know they are building houses in various towns I parliament sebe wakwenza waba ngumsebenzi bengakwazi ukuthi I parliament a theatre of power efuza ukuthi nxa ukuthi kuya abantu bayacapha umfula as a team so thina sithi izanu PF le MDC ngikhuluma ngenkokheli ezemathebelele ndibayafanana sengihamba kuzanu PF bayakwazi oOben Mpofu Jacob Mdenda bayakwazi oJudith Ncube bayakwazi oStembiso Nyoni bayakwazi oKembo Mohadi bayakwazi oAbednego Ncube bayakwazi ukuthi akula muntu owemathebelele ozabusa ilizwe leZimbabwe ezilongu limanye
umnumzana Mdenda Chilumbo isiphathamandla sebandla leMthwakazi Republic Party ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekwaBulawayo njengoba iStudio 7 ingasekeli hlangothi siqhume omela isigaba seBhinga North edalele eParliamente umnumzana Prince Dubeko Sibanda sambuza ukuthi kungakho leqiniso yini ukukhuluma ngoJilumbo ngesizwe amazwi kaSibanda
Lundota wa brainwashwa iMRP ngoba iMRP ile inye extremism enkulu kakhulu emangalisayo ngoba indlela ababona ngayo bona ngani babonena kachana kakhulu lendlela ukubona ngayo abanye bonke for example iMRP iyabelieve yonokuthi khona iMathebeleland kufuze yehlukane le Mashonaland izimele kodwa beyithi Mthwakazi but ungakukhangelisisa kwinto kwakhona konkana abakhuluma ngakho bona ngokwabo abazithi bayimthwakazi yakhona kabala sivumelwano sabo yena njengomthwakazi ukuthi nxa kuthiwa khona umthwakazi kutshubane lobani khona lokho ngokwakho into abangazake behlale phansi ukuthi bekhulumisane ngayo bayabe busy nje bekhuluma Mthwakazi but ngaphakathi na kwendawo yona leyo abayithi Mthwakazi kulabanye abazithi somthwakazi ngokunye but I think nje bazidophela onkonyo ngumuntu kwabo okwebhinga lakho baku brainwasha lakho ukuthi kube angani kuyazwisisa ukuthi into okuthiwa imthwakazi umbe into abayilwelayo ikuyini akazwisisi lutho lundoda akazi lutho niks no lento ayikhulumayo into nje ukuthi kumbe uke wayizwa nje lapha kade bemtshela khona la esebuya sezama ukuzoyiphinda ukuthi no bebe sithi lokho kodwa nje iqiniso elikhona Chris ukuthi I think ukuzwisisa kukaNdoda kuyamhlupha yikho engaboni umehluko phakathi na kweMDC Alliance uBMDCT leTRPC umehluko kawuboni yena ubona into one because kuye ayinto efanayo but lok siyamxolela ukuthi ebone njalo kwesinye isikhathi ukuthi kabonisisi so kuyavunyelwa ukuthi la engabonisisi nxa sesiyakhuluma ngokuthi khona lawa maphathi wonke ngawe emashoneni you know angifuni kumbuza ukuthi khona umongameli weMRP ngwangapi and yena lo okade khuluma ngwangapi ngabe sesiyakuba lilizwe yini liyakuthi omunye lomunye lapho avelela khona kazifakela bele bandla lakhe elomhlobo wakibo okutsho ukuthi nxa kungaba njalo kutsho ukuthi phela lokuyo sesiyakuthi lomunye lomunye imuli yakhe uzafuna ukuthi phakathi na kwemuli yakhe kube lo president no asingeke sasebenza ngaleyo ndlela so ngamafeature nje I think ungcono ngitsho ukuthi alwana undoda nje hayi uyazamazama but abayazi into abayenza because emathibelele ndiyakhona lapho abafuna ukuthi khona bethi bona bale agenda abalayo kabala backing yabantu bonke in fact kabala sekelo laba bantu yikho bengelala council kabala la sobhu kabala la structure noma isisodwa laba bantu ngabantu nje abahamba ngihamba bekhuluma yena lo yabe khuluma ngambuzo ukuthi nomukosikazi wakhe uyamlandela yena uthi kamlandi so hayi yikho khona lokho engikubona
umnumzana Prince Dube Kosibanda ngomela isigaba seBhinga North edalele parliamente engwebandla leCCC ube khuluma ecingweni ekobulawayo
Lo ngumsakazo we Studio 7. Sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma eVoice of America at Washington DC.
Oba manje ke sikhangele iziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lechronicle lilodaba lokuthi amapholisa athi inani labesifazane abalahla usane besanda beletha labakhipha izisu liyaqansa. Lokhu kuza kulandela ukutholakala kosane olwalahlwa lufile lwadojwa inja ematshamhlophe kobulawayo ngempelasonto. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi izikolo ezakhiwe kuminyaka emine edluleyo ziyedlula inkulungwane eyodwa lamakhulu phose amabili 1194. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko lisithumele ngeWhatsApp.
Siyabingelela emsakazweni sibonge kakhulu ngomsebenzi esiphathele wona omhle kangaka bengithanda nje ukudlulisa umbono wami ikakhulu ngalo sambuzo ekutheni labo abafowethu be-MRP kahle kahle endlela imbezwa bekhuluma lapha kuma-audios kodwa uningi lwabo futhi imbezwa bekhuluma besemzansi Afrika ukuthi kahle kahle bagcine nini ukuya ekhaya kumbe bazimisele yini ukuthi-ke bebuyele ekhaya kumbe vele sebezitshela bona sebenzalo yala emzansi Afrika and bebona lokuthi baphila kanjani abantu bakithi abaphila la eMzansi Afrika bahlukumezeke kakhulu so kuyangidumaza kakhulu ukuzwa abantu beMRP begxeka imizamo ezanye kwenziwa yiCCC eyiwe ebambanise abantu bonke ukuthi bebe into eyodwa ukuthi mhlawumbe kungenzeka ukuthi uNkulunkulu efake isandla bekhiphe izano PF lele 50 years ivusa ngochuko olungaka bona beMRP angisho ukuthi ngithini kodwa ngithi bona yini begxeka abantu beCCC uma bekhuluma noma besenza bethi ngabe bavumelana labo umbono ukuthi sihlukane lamashona sibe ngamaNdebele sodwa senzeni elizwe leli singamaNdebele vele sodwa singenzani vele ilizwe lethu sibambi singabambisananga sisilwa sodwa into esingayenza so mina into ekade ngicela nje kubo mafood by maraphut okuqala asizame nokubambisana sibe ngamaZimbabwe okuqala then singakhipha lo mbuso ocindezelo owasenza sasaxabana sazondana ngendlela esiyona thina thiwa yeyamashona amaNdebele sizalungisa lokho okunye kuyabe kuhlupha lokho okuhlupha sonke ukuthi ngesigodi kubuse induna kumbe umuntu wakuleyo ndawo akulamuntu ongakugxeka lokho okufuna yeyama kodwa le amapolisi ababahambela phambili ukuthi bathi bazoqumizwe yeye bazohlukanisa amashona namaNdebele mina kibo ngithi cha abame kancane ngaleyo nto bangeke isenzele lutho ende ngoba ngeke size siyenze ilungi alikho ilizwe engilazi mina libusa ngomhlobo okwehlukana ukuthi singabe lungu sibusa sithi so ilizwe lamanje le 50 years inxa ukuhlupheka inxa indaba yadalwa ngoRobert Mugabe na le apartheid yokuhlukanisa izizwe so iMRP ayime kancane indaba labafuna ukuyenza lokho bangilabo bebona be MRP ngeke beze bayikhona ngiyabonga kakhulu
Salibonani bantu baka Studio 7 salibonani lonke kundawo lapho elikhona hayi bengifisa nje nami namhlanje yami order la ekibalo ngelinye ilanga nkosi yami ikidlulisiwe efika le enkaya endaweni yesomakandana seBhumani Spemba kwa 10 kuke kukhuzelwa abantu bakithi bake bahlukane lo mkhubo wokulandela emva kwabanye abantu ikhona nansi imthokazi ifisa ukubavusa kulezi nkinga ababhekane nazo iminyaka yonke le ngenxusa amazwi abantwini bakithi enkaya kakhulu ubana kabavuse imthwakazi bantu imthwakazi izovusa abantu izokhipha abantu ezinkingeni izwana abantwana mabe licela ukuthi likhitshwe ezinkingeni elibhekane nazo ngicela i-audio yami leyidluliswe bantu yefundwa enkayi abantu basenkayi basemuva kakhulu ngomzabalazo basayesaba hayi manje akusekho kwesaba sicela abantu bakhululeke bavulele i-MRP imthwakazi Republic Party ibe yiyona ezophatha indawo yakithi indawo yakithi sikhathele sibuswa ngamakansila ezanupf I'm sure sesibuswe almost 20 to 25 years kodwa kulanda kayitshintshayo sirojwa ngokulokhu esiholelwa ukudla njengenkukhu sifuna umhlabathi wethu kuleya ndawo sizenzele imigwaqo yakithi ivuke amabhasi akithi ahambe emgwaqeni ekhanyayo imigwaqo yakithi ifile kuthiwa sinamakhansila kuleya ndawo so sicela abantu bakithi baphakame banikeze imithokazi ithuba ivusa imigwaqo inikeze abantu imisebenzi umhlabathi wethu usebenzele abantu bakithi ngiyabonga
Studio 7 siyabonga bali basakazi bombo Studio 7 siyabonga basakazi bo Studio 7 lisethulela kahle izindaba mina ngindoda yasekhezi undlovu wasekhezi emadwaleni emaphisa siyabonga ukuzwa izindaba endelisilethela kahle izindaba lizilethe ngokunjalo siyazidinga indaba ukuthi sizwe umumo ukuthi uhamba njani elizwe siyajabula kakhulu ukuzwa izindaba ezinhle nendaba ezimbi konke siyakuthokozela lizilethe indaba siyabonga Studio 7 siyabonga Studio 7 lati sinayo inkinga yedamu ukudabuka kwamadamu asazi ukuthi kuzaze kuphethe ngani sesithwele nzima shiwa ngendaba zamanzi amadamu aduka ngesikhathi sezulu eladlulayo lati sinenkinga yedamu lelele lokuduka kwamadamu thwele kanzima ngamanzi
hey linjani ku Studio 7 hayi thina ngapha lokho sisaphilile nje lo mawukhala kungasizi yisikhona lapha eSouth Africa lati sabaleka kunzima ngama 80s siza la sesikhulile sifuna ukubuyela ekhaya kodwa ke esiwulakho esizama ukuthi sisitshelane ngakho ukuthi abantu ababuyele ekhaya bayivota nabo abantu laba balashuwa lokuthi bazawina kumbe bazolibiza ukhetho kumbe bazowina balashuwa lakho so ke i-advantage yethu namhlanje sokuthiwa weSri Lanka uprime minister sebalekile abantu kade besukume ngobuningi baqonde emzini wakhe bafika bathisa lesigodi lizwe ngelethu asilo lomuntu munye thina asenze nini owethu abantu sibaningi ukuthi nilizwe simkhombe ukuthi thina ilizwe siyalifuna ilizwe ngelethu yena uyisisebenzi sabantu bangenza intando yabo bona sebeguqulile ilizwe balezelabo ilizwe lingelabantu lebona
lokhu kuyanyanyisa kakhulu lokhu uyazi uze ungafuni lokhu ukhuluma ngakho shiwa angazi uNkulunkulu wayi angangeneli ngoba ukubotshwa kwamalunga amabandla la aphikisayo kutshengisa khona sibili ukuthi ibandla leli libusayo ngamagwala wodwa bayabona teli ukuthi abantu nxa bengababophanga akula muntu ongavotela ibandla leli libusayo so lapha ngithi sebesenza ukuthi besabisa abantu especially abasemakhaya bangamagwala stereki kakhulu nxa bebona shoku nje bayesaba yabethuswe bethi lanxa befika khona pha kuma voting station lapho bevele sebeshekha nje bethola ngathi angithi babasabise ukuthi kulama camera ababonayo so indaba le yokuwotshwa kwabantu abaphikisana amabandla aphikisayo sho angazi ukuthi ngenziwa njani angazi futhi waye umnanga kwaye ele nhliziyo embi so ekafaro phakathi ufaro uyazi ufaro wayeke kwakuke kufika isikhathi lapho thambisa khona inhliziyo ethi hayi ngcono lithatheke kwenu liphume bantwana baka-israyeli ethi bengabalaphana njalo lowo angazi ukuthi eyakhe inhliziyo womukunjani lo hayi angazi shemu uzwa nje ungafuni lokukhuluma ngayo indaba yangikhona ikunyanyisa kakhulu
siyakubingelela mntungameli kutambani siyakubingelela mntungameli ngomo emini yantambama okhulumayo ngu-Elias Mlovu Makhosa sile simanga thina singabantwana beZimbabwe asiphatane kahle uhlupho olukhona yikuthi yes izanu siyayehluleka ayikinike enye iphathi la ikibuse sibone ukuthi iyasisangathi sesidinwa ngokuhlala egangeni abantwana beZimbabwe bayahlupheka from 1980 kuzokufika manje abantwana beZimbabwe lobo behlupheka kuyaze kube nini siyinhlekise emazweni salwa ilizwe kodwa sikwazi into esasiyilwela ngoba siyahlupheka into ebidinga lesikhaya ukuthi kube lokuthula kube lokuhlala kahle akuke kuvotwe kuhle beke benike nje umuntu ongazange waya empini eke buyiselela ilizwe leZimbabwe sibone ngoba ilizwe libuyiswa umuntu obuyiswa ngombhobho uya ucabanga ngokubulala kuphela ake ninike umuntu ongazange waya empini eke buyiselela ilizwe lizaba into ezilunga eZimbabwe manje ukuthi iproblem nje abantu bezani ngamagovu noma beyihluleka bayalela sasikhaya ukuthi uShibenga ukhiphile umgabe sithi kumbe uShibenga uzaqhubeka wabephinde ebisela futhi kumamba futhi engumnankagwa umsekele kamgabe wahlwa libulala wesi selifililizwe abantu abethu abasoze besalivusa mayuyu bakithi alela lenhlobo le abantu bezimbabwe siyabonga
linjani linjani ku studio 7 izanu PF ngathi ngothi ngiqale ngo Joseph lo Joseph Chuma lo lo ngani uyahlanya lo lingamlaleli lo lingamlaleli umuntu omdala sibili ophuma ekhuluma into ezinjalo phambi kwabantu uyahlanya lo uyahlanya umuntu ezanu PF lo ulokhu zeni izimbabwe asila mongameli silama socha nje kuphela amasocha wodwa asila mongameli asila mapolisa asila ini ngoba amapolisa khona aku one side i judicial system iku one side ulokhu zeni usikhala abafuni kumkhulula abafuni kwenzani kodwa ukuthi balokhu izindaba zokuthi ulo wabulawa umbani kungeni kwahamba kanjani abazingeni bafuna zwalezi ezikasikhala ukuthi babophe nje usikhala nje kuphela azikho ezindaba akwansi ukuthi bazilungisise abantu ukubopha usikhala nje kuphela
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu angelani lokwenza le studio 7 nelisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318
kudala sisokola sikhala sisenkangala kungekho ozwayo kudala sisenhlani sithandaza umdala ukuthi asihawukele lathi kudala singazazi ukuthi singobani abangapha abaphila njani abahlutshwa yini njalo abafunani bantwana bakamambo lomzilawo egazi ngiyalesaba uma ngingathula ngingalibongi ngiyabe nginxoba ufudula ubhense le dwala ngalichamela lithe ngolunya injobo enhle ithungele ebandla ingoma emnandi iyaphindwa kwakuhle kuyabukwa kunini kukhalwa kusolwana kuliwa kugwenqwana kuyiselwana phansi kunini sigalile emzini ngakithi ukubola ukudla kuswela abadli kunini silime emzini ngakithi sikhumbule kungasela mdaka kunini sisengemzini singaphiwa lutho ngaphandle komlazo oyaliwa la imigaklha kunini becula abaculi bakithi bekhala benganaka bengaxhaswa kungenziwa kwasani kunini besilayitsha belayitsha omalayitsha besisiza sibabonga ngenhlamba sesile mali kunini zibhonga zibonga zikhuza zisola izimbongi zingaxhaswa kunini beloba abalobi bakithi belobe lize kungayindawo kunini bekhala osomabhizinisi ithi bengelekelwa sibayekelela sibahleka kunini behlupheka abantwana bakithi bengayilezi ikolo beselisiza inkomo zabantu bengakholiswa kunini abagidayo begidela izingane bagiga amanzi kunini osomahlaya besihlekisa abantu bengatholi lutho bephenduka inhlekisa sebelihlazwe emhlabeni sekukhulunywe kwezwiwa kwazwakala kwazisiseka kwalungiseka kwaqonda kwalunga akugobola ingeqondiswe impucuko lentuthuko nomanyano sokuyintshumayelo yethu yemihla ngemihla ibhasi sibhalwe lapho eyakhona ngenani nisambeni bethokazi uvukile wavuka khwathi wabhala wathi khwetshi umthakazi Ezra Chisa Mfokazi Banda msakazi wakithi wakudala kuRadio 2 sisathi ngisakhumbula awubuqutu siza abantu
imbongi elodumo uObed Dube usekhethiwe ukuyavukisa ubungcithi bakhe kwele Germany sixoxele uDube ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Ake ngibingelele kuwe mfowethu, ngibingelele abalaleli emakhaya. Igama lami nguObed Dube, the African poet, imbongi ngolimi lwesintwini. Umcimbi engiya kiwo usejalimana edolobheni leStuttgart. Ibizo lawo kuthiwa yilokhuzeni, the 15th International Africa Expo Festival. Iyaqala mhla ka 4 August uyephela mhla ka 7 August. Umcimbi lowo ngoku khangisa i-expo business expo ngolimi lwemzini abantu bakhangisa izinto zabo ezihlukeneyo lami ngiza kuyakhangisa ke ngokomsebenzi wami ngobuciko bami obokuba yimbongi ngithole nje umbiko ukuthi bathe bafuna abaphathi bemhlelo abane okukhuluma isi-Arabhu okukhuluma isi-French okukhuluma isiSwahili okukhuluma isikhiwa so mina ngizamela kwabakhuluma isikhiwa ngimele ngapha i-Southern Africa kule North Africa East Africa le Central Africa so lami ngiza kuba ngibe ngomunye wabo MC ngikhona ngale
ngokuzwa kwakho kuyini okubangele ukuthi ukhethwe wena phakathi kwabantu abaningi kakhulu abalesipho esifana lesakho
ngamafichane ngathi okwenze bakhetha mina yinhlanhla lokuthanda kwaNkulunkulu mhlawumbe ngamasango asevuleka kodwa okunye nje ngibona ngani abaqoqi bomcimbi lowo bayangilandela enkundleni zokuxhumana ngoba mina imisebenzi yami nje eminingi yonke engiyenzayo ngiyayifaka enkundleni zokuxhumana kubo Facebook bayabona imisebenzi yami bayithande ngoba umcimbi lowo uvele ngwe phana Pan-Africanism ile theme ethi yona Africa we want ukuthi ifuna ukuthi abantu beAfrica babambane lama Africans abantu bangama African mhlawumbe ukuthi okhokho baba badabuka ngapha labo bafuna ukuthi bahlangane labantu beAfrica so kuzabe kuhlangene bonke abantu abasuke eAfrica labathi bona okhokho baba bangabe eAfrica kuhlangane ngoba esikufuna ukuthi njengomdaka onsundu njengabantu beAfrica bahlangane yikho engicabanga ukuthi njonga lami ngeke ngenze inkondlo ezikhuluma ngePan-Africanism okwenza bakhangeka emsebenzini wami hayi ukuthi ngiyintshantshu kumbe ngingcithi kumbe ngiyedlula zonke ezinye izimbongi eAfrica eZimbabwe kumbe eMatabeleland arch akusikho lokho ngibe lenhlanhla nje ukuthi banakane ngami bacabange mina bameme mina
lo ke nguObed Dube imbongi elodumo isikhathi asisavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela umphathi ntambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube usefakele imigoqo amankampani aphiwa imali yakwamanye amazwe nguhulumende ukuthi angayithengisi emkambweni sitha isiphathamandla sebandla leMthwakazi Republic Party umnumzana Mudenda Chilumbo uthi amabandla amaningi abalisele ZANU-PF le-CCC awanakekeli isigaba seMandebeleni. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho kuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.